sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amavuko slobo ezithandekayo olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 17 kulwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abebutho indlela asebeyithatha isingathi sizaphica uZulu. Asikhumbuleni ukuthi abantu abangamaminista bekhethwe ngumongameli uRobert Mugabe.
Ibutho lithi selibophe izigebenga ebezibulala ilizwe zikuhulumende kulandela ukugenqula kwalo umbuso kaMugabe, njalo lithi liphakathi kokuzingela ezinye izigebenga lezi ezibalekileyo. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations sukhuthaze ukulondolozwa kokuthula elizweni. Inkulumo phakathi kwebutho lomongameli Mugabe phezu kokuhluthunwa kwentambo zombuso zikhangelelwe ukuqhubeka namuhla. Lezi ndaba lezinye ngokugcweleyo. Ibutho leZimbabwe lithi selibophe abantu elithi izigebenga ekade zibulala ilizwe zikuhulumende kamongameli Robert Mugabe, yena ohluthunelwe intambo zombuso libutho ngolwesithathu. Embikweni eliwethu le kuhola elisanda kwedlula kuphephandaba leThe Herald, ibutho lithe ziyaqhubeka inkulumo phakathi kwalo lomongameli Mugabe. Lichayele uZulu weZimbabwe ihlombe ngokungaphatheki kudlakela, lathi lizaqhubeka limazisa ngokwenzakalayo. Abantu ababotshwe libutho leli kumbe abalokhe bedingwa bagoqela umnumzana Ignatius Chombo obengumphathintambo wezemali, umnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Jonathan Moyo. Bonke laba ngamalunga eqembu elilwisana lomnumzana Emerson Mnangagwa LG40. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo sambuza ukuthi uthini ngombiko webutho lo.
Abebutho indlela asebeyithatha isingathi sizaphica uZulu. Asikhumbuleni ukuthi abantu abangamaminista bekhethwe ngumongameli uRobert Mugabe. Ukuthi bengaba masela bebenjani, kuyafanele ukuthi umuntu obakhethileyo nguye ole responsibility yokuthi abaxoshe, kumbe uyofanele axoshe nxa kuwukuthi abantu bakhe baya. Ngakho le nto engathi kayisikathi songathi ngabantu abale-personal ngama-faction ezalu la alwayo. UZulu bekhangelele ukuthi umongameli Mugabe uzayehla esihlalweni, kodwa sokukhanya ngathi hayi la ngama-factional backings ekade khona between ilacosta faction ezanu lalabo kuthiwa i-G40. Labo kuthiwa i-G40 kade benqobe abelocost ngokumobilize amarali, laba belacost manje sebesebenzise abebutho ngokuphindisela.
Ubona livuma yini ibutho limekela uMugabe eqhubeka engumongameli welizwe?
Izolo kuphume imifanekiso yomhlangano obekhona phakathi kamongameli Mugabe lequla elithunywe nguJacob Zuma laye umkhokheli webutho uConstantine Chiwenga. Ma ungawuhlolisisa imifanekiso leyo ephumileyo, kukhanya ngathi yonke into imnandi, abantu labo bajabuleleni. Akunikezi ithemba lokuthi abebutho kukhona into obayilwayo lo mongameli Mugabe. Izithombe leziyana zikubonisa sengathi hayi, laba kade belethemba lokuthi uMugabe uzayehla masinyane, hayi ithemba leli lingashabalala ngenxa yokuthi kukhanya ngathi hayi, laba bantu ngabantu abazanayo, kukhona into abaphezu kwayo. ababonisi ukuthi ngabe kulo kungazwani phakathi kwabo.
Kodwa bengamekela umgabe bona othiwenga bemthiye engumongameli, awuboni yini ukuthi bengaba sebezifake engozini enkulu?
Iyaphica lento ngenxa yokuthi njengoba usitsho sokungathi sokuyi-stalemate manje, khanya inkunzi ezimbili sezithobeleni, eyinye ingavele iphazamise izaba yinyama. So ungathi labo bebutho lento abayiqalisileyo ufanele bayiphuthise, because nxa bengayiphuthisanga kuzaboshwa bona or kuzavela abanye phakathi kwesibutho abathi a-a indlela le selithathe asiyo esivumeleneyo. Ngamanye amagama kungaba le counter coup nxa kuluma kuthotshelweni kunje, or kungenzakala ukuthi umongameli Mugabe athole amanye amandla njengoba sizothiwa isadi yakhe izahlangana labo-AU or abanye abebutho abasekelana laye bengamnikeza amandla ukuthi aguqule abe nguyo lamandla abophe laba abafuna ukuthi aphume esikhundleni. Njengoba kunje zithobelene, anything can happen.
Umnumzana Mlamuli Nkomo, yingcwethi kwezombusazwe.
Umsakazo we-VOA Studio 7 ulethulela izindaba ezijisayo ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukuhluthuna intambo zombuso lebutho. Lalela izindaba kusukela ngo-6 a.m. kusiya ngo-9 a.m. suku zonke, njalo ngo-1 p.m., 3 p.m. lango-5 p.m. eZimbabwe. Lingasixhuma kumagagasi athi 909 Metre Wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Silethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe-Facebook athi VOA Ndebele le VOA Shona. Lisithumezele elikubona kumakhelwane kumbe lapho elikhona.
Ihlandla lesithathu lohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo eliqale endaweni ezitshiyeneyo zelizwe izolo liyaqhubeka. Kodwa iningi selilokuthandabuza ukuthi luzaqhutshwa lolu khetho njengokuhlelwa kwalo na njengoba ibutho selisuse uhulumende kaMugabe. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuthi ubona lusenziwa na ukhetho lolu ngesikhathi ebesivele sikhangelelwe.
Bangakhohlwa njalo ukuthi abantu bezilapho kwamele babe lelungelo lokuvota ngaleso sikhathi sokufika ukhetho ukuze bavote ngendlela efanele. Akulanto enzima ukukwenza khona lokho konke kuyenzeka. Okade kusenza kungavuki izinto bekuyibusela, bekuyukuthi ilizwe kalihlonitshwa, abantu kabahlonitshwa, bayeyiswa. Ubona nje besokufika esitejini lapho besokufanele ukuthi uGrace Mugabe abe nguye oba ngupresident, anikelwe ngumkakhe uba ngupresident ngemva kwe-almost 40 years bebusa ilizwe lidilika. Njengoba Mabutho eshilo ukuthi eminyakeni engu-5 bekungasetshenzwa, bekungasetshenzwa akula muntu ongakuphika lokho, bekungasela nto eyenziwa besebebangisana umbuso. Kodwa kuyalungiseka konke khona lokho nxa uthola abantu abanengqondo ezisebenza kahle.
Ukhetho lona ubona lusenziwa yini ngomnyaka ozayo kubo June khonapho njengobe kuhleliwe?
Yebo, ukhetho lusenziwa khona ngoJuni kusiya ngokuthi iziphathimandla ezikhona zikubona ngayiphi indlela. Angiboni ukuthi nxa ngabe kungazange kwaba lo dlame, kungazange kwaniswana, kuyadingeka ukuthi ukhetho luvinje lungabi khona. Kuzadingeka ukuthi ukhetho lube khona, kuhlonishwe umphumela yokhetho ngendlela efaneleyo. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende ophumayo abe ngobambanisa abantu ozakwenza ukuthi kusetshenzwe kuyiwa phambili ngendlela efaneleyo. Angiboni-ke ukuthi kusesekhona ukuvimbela ukhetho abangathi bangakusebenzisa ukuthi kungafotwa, kodwa angikwazi kumbe luzabakhona ukhetho. Ngicabangela nje ngoba izinto zisaqalisa phansi, ziyasuka nje ukuthi kuya kumanjani, sabona ngakho kusiya phambili.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxe laye ekobulawayo. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations usukhuthaze ukulondolozwa kokuthula elizweni leZimbabwe kulandela ukuhluthuna kwentambo zombuso libutho. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano bemelika lamazwe ase-Afrika, umnumzana Donald Yamamoto, Uthi balethemba ukususwa kukahulumende kaMgabe kuzaletha inguquko empilweni kaZulu. Kodwa isi umgcini sihlalo webandla leMDCT konapha eMelika umnumzana Den Moyo uthi ukusuka kukaMgabe iZANU-PF isala embusweni akusoze kusize ngalutho.
Noma sikuthakazelele ukuthi uMgabe usekhithiwe esikhundleni, angiboni kodwa kulosizo utshintsho oluzoba khona empilweni zabantu, ngoba sikhipha uMgabe sifake enye iZANU. UMnangagwa othiwenga laba basukela kudala la uMgabe ngabo-1980 khonale, kuyibona bemprotekta even etshontsha ama-election. Asiboni okuhle ukuzovela la ngaphandle ma ukuthi othiwenga for real sebefuna ukuthi izinto ziguquke ekhaya, then bavumele ukuthi kube lama-free and fair elections. Yilo nje utshintsho kuphela esikulindileyo. But I think njengabantu we need lathi ukuthi siphakame at this very hour sidemand ukuthi kube lama-free and fair elections, singalindi ukuthi once again kube yibona abasidicidelayo. And enye into futhi ukuthi vele umbuso we-army, i-military rule, ayivamisanga ukuba yinto enhle. Ngawukhangela nje i-history nje abantu bahlukunyezwa moma kuyukuthi kulo mbuso we-army elizwe.
Inkulumo ezikhona phakathi kwebutho loMgabe ubona zikhokhelela na ekuthini ahambe mpela uMgabe kumbe zingambuyisela njalo embusweni?
Well, hayi, angiboni ukuthi embusweni angabuyela ngoba then imishini yamasosha le ayabayenzileyo it would have failed, even though bangabe bemanejile ukuthi bakhiphe laba abanye abafana laboJonathan Moyo, laboKasukweri, laboChombo. I think in all essence abantu labana bebe-acta ngobuMgabe bebavumele ukuthi benze lokhu kade bekwenza. The same way laba boMnangagwa laboChiwenga belamacala ama-human rights atrocities, it's because uMgabe konke lokhu bekuvumele. So angiboni ukuthi kumbisela kungaseva i-intention yabo, ngoba kubele sinanzelele ukuthi yonke le nto iqale ngokuxotshwa kwaMnangagwa. So angiboni ukuthi bangambisela esihlalweni akwanise ukuthi aphendukise uMnangagwa. Angiboni bengasebenzisana, ngoba ma usuke waxotshwa ngendlela uMnangagwa waxotshwa ngayo, wabaleka elizweni to try double up, ukuthi uphenduke bese kuthiwa asebenza futhi laye lo muntu, angiboni ukusebenza. And angiboni la uMnangagwa engakuvumela lokho.
Alubana kuthe kwavunyelwana kwabunjwa uhulumende wokubambisana, awuboni yini umumo weZimbabwe usiba ngcono lelizwe lalo lisima njalo ngezinyawo?
Kungaba ngcono for economy, ngoba sakubona kuze kube le GNU ngo-2009 kusiya ku-2013. But kwasizani?
Umnumzana Den Moyo ngomgcini sihlalo webandla leMDCT khonapha eMelika. Isikodlo someli weMelika eZimbabwe sithi sesimise uhlelo lokupha izizalwane zeZimbabwe amavisa ukuza kwelemelika okwesikhatshana ngenxa yokufuthelana okukhona elizweni kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika owe-SADC usubize umhlangano wesibili wokuhlaziya umumo weZimbabwe. Ugatsha lwalumanyano olubona ngezomvikela olwe-SADC Troika luhlangene kweleBotswana izolo lwavumelana ukuthi kubizwe umhlangano ozangenwa ngamazwe wonke asezansi yezwekazi le-Afrika we-Extraordinary Summit. Ziyaphela zamanje. Vele lalele uhlelo oluqakathekileyo olwendaba esilethulela zona ngomumo waseZimbabwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Lingayikatshana zihlobo zami kulezinye njalo indaba ezilandelayo kuhola elizayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.